Kukabili kungabe either kuyi functional politics kumbeni sebem deploya ukuthi vele eseyoba party of ku party office izalo vele antihlala mchokojo kulamaxhego abe eyirana khona ngale but ungakhangela kathesa umthwango onguchairperson noma uveterans but isisplitile iwoveterans maybe because of that babe sebekubona and at party level kulo muntu responsible for in ilegi andizokuleyo veterans league ongayisiyo umthwango so kunochiyana ngxemba efuna ukuthi kube aligned enye futhi bekuyi-reputation ngoba for all along vele iwo-veterans anti before andi-minister of defense
ye kodwa abanye bathi okungani kuyasolisa yikuthi uvuke exotshwa ngomgqibelo kungani nxa kuyikuthi yinto bihleliwe ingabanga phakathi kwe-vii
umbuso kalo baba uhlukene kulalwana wayizolo ubaba lwana wayizolo uma uye umnanzelele uyanikwa ithuba lokuthi afake ama-minister afake izinto ezi-unconstitutional so ukuthi vele usebenza njani ngabe engxenye sesimuzela ikhuluma nge-strategic ambiguity ngoba ukusebenza kwakhe yena vele laye kuhlezi kule nkulu anti uxotshe omunye namhlanje kuyimpela sonto waqhatha abanye futhi so yindlela asebenza ngayo ukuthi uyabe ungakwazi lokuthi njengelizwe kumi njani kusuka ngaphi kuyiwa ngaphi akuplaneki nje into zakhe zonke isavuka mpuzana
ye sikhuluma ngabona labo abaqatshiweyo ubone njani ubabona njani bona labo abasekeli babaphathi ntambo abakhethiwe
engingathi hayi ngiyamazi ngubaba umhlonitshwa uMarobi siyakwazi ukuthi vele nje ngumuntu ovela kumedia sekhe so lapho afakwe khona ngibona ngazathi hayi ufakwe endaweni lapho ale-competency khona but esingakwaziyo kakhulu yokuthi amandla to discharge ulwazi lwakhe uzalinikwa yini lelo thuba yike sese sikukhangelele.